Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 Novemba 2022 ngu-Francis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
nxa sikhangelane ke lama-election labuyayo abe-South Africa, wonke abazomba ngazwe kukhanya babona ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane ze-South Africa, indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa. Inhlanganiso ibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Dizulu, ikakhulu abeZimbabwe, bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzeka nakubo. Esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi uSasanda Ncube, ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa, kanye lokukhuphuka kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabokuza osekusenzakala kulelo lizwe. UMavis Gama we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganweni lentatheli zendaba owenzelwe emahofisini awe-Zim Rights eHarare wokuhlaziya izehlakalo zokuhlukunyezwa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezaseZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abomkhankaso ozibiza ngokuthi Operation Dudula okhokhelwa nguNhlanhla Lux Dlamini ojonge ukuxotsha bonke abakwamanye amazwe abase-South Africa ikakhulu izizalwane zeZimbabwe bebeka umlando wokubathathela imisebenzi lokuthi yizo esezidala amacala amaningi agoqela ukubulala. Embikweni wakhe awethulele uZulu kunsukwana yisanda kwedlula, uMongameli Cyril Ramaphosa wabule South Africa usole kakhulu lezi zehlakalo lanxa esolwa ngabaningi ukuthi kuphelela emlonyeni angathathi amanyathela ukuthi bajeziswe abadala lawo macala okuhlukumeza abokuza. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho kanye lombusazwe elizweni besithi ngoba yikho osekubangela ukuyaphephela kwamanye amazwe kwezizalwane zakuleli zibalekela isimo esiselizweni. Bakhuthaza njalo uhulumende wakwele-South Africa ukuba alondoloze izizalwane zeZimbabwe kanye lezakwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe usisekelo sombuso walelo lizwe kanye lezivumelwano abazisayinayo zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le-African Union. Umqondisi wenhlanganiso ye-Divine Destiny of Zimbabwe elilunga lalenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselmo Magaya, obekulo mhlangano upha umbono wakhe.
We see a lot of people leaving this country. A lot of them do so hurriedly. Why? Because the government is very grand. And a lot of our people are scattered around the neighboring countries of Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, United Kingdom, United States of America, Australia, and Canada. Zimbabweans is changing the political situation in Zimbabwe.
Sibona abanengi bephuma kuleli lizwe inengi lisenza kanjalo ngokwesiphangiphangi ngani ngoba uhulumende akalandaba labo iningi labantu basalela emazweni angomakhelwane eSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, abanye base United Kingdom, United States of America, Australia le Canada bebalekela isimo somnotho eZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jaffet Moyo yena uthi indlala yisona sizathu esikhulu esifuqa abantu bakuleli uyaphephela kwamanye amazwe bedinga uziphilisa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibile kumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe, ukuphathana kakuhle lakho ngokunye kwangkhona. Abantu bayabaleka phakathi kwelizwe labo, lathi khona kule harassment ekhona. Nxa singakumisa konke lokhu, izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder.
Indaba yabokuza elizweni laseSouth Africa, umoya uthi isisengezelelwa ngabezombusazwe asebehlabela nguma yinye ukuthi mababuyele kibo labo abangasi bakulelo lizwe. Belandela obekade ukhulunywa yizizalwane sonke lesi sikhathi ngendlela yokukhankasa njengoba ukhetho lwakulelo lizwe selusondele.
Nxa sikhangelane ke lama-election labuyayo abe-South Africa, wonke abazombangazwe kukhanya babona ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane zase-South Africa indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezo ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo, indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso lezi bathi badaniswa yikuthuliseka kukahulumende waseZimbabwe kuzehlakalo zokuhlukunyezwa kwezizalwane zakhe kwele-South Africa, besithi ngoba kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe njengalokho kumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokho sekudaba lunye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala e-Deep Sloot, ikakhulu ezeZimbabwe, zithi sezifuna ukusuka elokitshini leli ngokwesabela ukubana okwenzeke kumuyi u-Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. Othuso Kumalo sipha lolu daba ese-Johannesburg wele South Africa.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukubulawa ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi ngesinye sezehlakalo eziningi ezenziwa ngamaqembu aphesha inzondo yokucwasana ngobuzwe kwele South Africa. Umqondisi walenhlanganiso kwele South Africa unkosazana Shenila Mohammed utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokuvikeleka kwabakwamanye amazwe abahlala e-Deep Sloot.
The mobs that have been going door to door demanding documents.
Kufanele amapolisa avophe abantu abahamba bengena ezindlini bezingela izizalwane zakwamanye amazwe.
You want perpetrating a crime, but also those who take the law into their own hands.
Amapolisa athunyathe ngakabulawa bese kubulewe izizalwane zakwele South Africa ezinhlanu okuyizimfa ezakwele South Africa kuleli lokishi ezithi zibangelwe ngabantu bokuza loba kungekho ubufakazi balokho. Unkosazana Mohammed uthi zonke lezi zimva kugoqela lekanyati bezingasoke zenzeke aluba amapholisa abesenza umsebenzi wawo lohulumende lalela isikhalazo zomphakathi ngobugebenga obenzakala elokishini le-Deep Sloot. Ezinye zezikhalazo zalabo asebefuna ukuthutha e-Deep Sloot babuyele kubo abakhulumele Amnesty International zigoqela ukuthi bayethuselwa lokuhlukunyezwa mihla yonke ngamaqembu aphehla ukucwasana ngobuzwe kanye amapholisa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo utshele Studio 7 ukuthi sebephila ngomusa wenkosi kwele South Africa.
Lathi esihlala kwamanye amalokishi vele sihlayele evalweni ngoba singazi sizahlaselwa nini. Ngoba eqinisweni abantu baseSouth Africa abasasifuni, eyidaba lamaphepha kumbe olamaphepha. sangahlaselwa nje ukuthi lento zakho usebenza ngamandla akho uzithwele into zakho ezinhle uthola ukuthi usohlaselwa khona lokho njengalokho esibone kusenzakala e-Deep Street ulona umuntu ebulawa nje ebulawelwa into engazangayenza just because ukuthi ulempahla enhle uyasebenza secajanyelwa ukuthi uyatshontsha
obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwenye njalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Foundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motta uthi inhlanganiso yakhe isithole izicelo ezivela kwabakwamanye amazwe abadinga usizo lokusuka e-Distrute babuyele kubo.
We are calling on, you know, the international community, some of the UN agencies.
Sikhuthaza inhlanganiso ezipha uncedo ukuthi zize zizonceda abakwamanye amazwe laba abafuna ukubuyela kubo.
On board and support the call to get some of the migrants repatriated.
Ngosenjalo imizamo yokukhulumisana le ofisi yomelwe Zimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi bakhona yini asebethintane lale ofisi bedinga usizo lokubuyela ekhaya ibingakaphumeleli. Umelwe Zimbabwe ambasada David Hamadziribi utshele Studio 7 ukuthi usandavela phandle kwelizwe ngakho usadinga isikhathi sokubuzisisa iziphathamandla ze ofisi yakhe ngalo daba. Ngosenjalo inkonzo yesikhumbuzo sikanyati izaqhutshwa kusasa eHilbro Theatre elokishini leHilbro eJohannesburg kusukela ngo-3 o'clock kusiyatshaya u-6:30 ntambama. Baningi kakhulu abakwamanye amazwe abaseSouth Africa osekubangele ukuqhamuka kwempi yombango wemisebenzi phakathi kwabo lezizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kunjalo nje abasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngomkhankaso we-Operation Dudula wezizalwane zeSouth Africa ezihlasela abokuza zisithi babuyele kibo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMichael Obe weStudio 7 uxoxe lo osakhulayo uNtungameli Ncube weZimbabwe ohlala kwele South Africa. Yena ke othi u-Operation Dudula uphazamisa impilo zabavela kwamanye amazwe kungelani lokuthi bangene kwele South Africa okusemthethweni loba hatshi.
Sinalapha inkinga thina esihlangana nazo ziningi kakhulu uma sithi siyakhangela imikhankaso efana nale ziyasi-affecta kakhulu izinto ezinje. So ukuthi kube kuthiwa ilizwe lethu beli-right besiyakwazi ukuthi siyaphindela emazweni ethu ngoba njengamanje so asikwazi ukuthi kona kumele senzeni ngoba kwenzakala into ezifana lezi le-government yalapha siyabona ukuthi akuna action engathi yayithatha ngezinto ezenzakalayo.
Ukwethusela okwenziwa ngabe Operation Dudula kuphazamisa njani impilo zenu njengabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe kodwa selihlala kwele South Africa?
Mina ngibona ngathi njengabantu abakhulu abasakhulayo so kuzoyenza influence engekho right especially mazikhangela ukuthi intsha yase-Africa yonke iyake kukhangela ukuthi kwenzakala njengamanje South Africa. So at the end uthole ukuthi ngemva kweminyaka indlela i-Afrika ezobe sisikhangelana ngayo nabanye sokuyithesi singabantu abadala sobe sekusikhangelana lezi zinto zokuthi kona thina sake saphila kanje ezweni elithile labo ama-South African lawo uma yifika kwamanye amazwe ukuthi means nabo bazokhangela ukuthi sokumele ukuthi be-treat-a ngaleyo ndlela kuyasenza ukuthi vele singabi i-United Kingdom i-Afrika njengamanje sointo eyenzakalayo.
Kodwa lina abahlala kule South Africa manje kuyaphazamisa na impilo zenu liyathola imisebenzi lenelisa ukuhlela kahle labavela kule South Africa na?
Thina ke singaka-affecteki kakhulu abanye kuyasi-affecta nje lapho nalapho but endaweni zemisebenzi vele hayi i-youth earning vele ayisebenzi kuya-affecta kakhulu abantu njengamanje abakhona ukuthi bengahamba-hamba nje be-travele nje nomuntu efuna ukuya kwenye indawo useqala ukubalisa ukuthi khona eyi lapha mhlawumbe nangahlangana lento ezithile vele kuya sokwenza abantu behlale nje bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Abe Operation Dudula bona bathi bafisa ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe abangene kwele South Africa okungekho emthethweni babuyele kibo ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi kuthiwa bathatha imisebenzi njalo bayingxenye yabantu abaphula umthetho wakwele South Africa. Ukubona njani lokho?
Hayi khona bengabe bekhuluma okokuthi umuntu ophula umthetho siyakubona bengabe bekhuluma iqiniso ukuthi abantu baphula umthetho kodwa i-crime ayikhethi ukuthi ngubani oyenza i-crime, ayisikho ukuthi bayabeyenza bebodwa labo bantu, bodwa ama-South African nama-Zimbabweans bayayenza i-crime. So endabeni ye-crime leyo singayibeka eceleni, ngoba lapho nje yivika lokuthi khona bona bebe ne-way yokuthi benze lento abafuna ukuyenza. Ngezinye indlela bona bengabe bengasafuna abantu bangaphandle, eda kunabantu ababasebenzisayo ukuthi hayi kwenziwe into ethile. Mina ngendlela engibona ngakhona ngibona ukuthi labo bantu bavota either sometimes ese sicawa ngathi mhlawumbe kunama-politician phakathi angabe ephezu kwesimo leso, ngoba kube kuthiwa abantu laba abantu nje ithimba labantu angeke besebenzise leyo nto for ukuthi banesidomo yokwenza lokho, but umthetho kuyamele ukuthi umthetho udlale indima yawo, ngoba njengamanje so abantu bangaphandle akula muntu obamelayo noma kwenzakalani, akula muntu obamelayo noma kungakuthiwa kunama-case aqondane nabareporta something, kunzima ukuthi ama-case abo ephongo athendwa nje into yonke nje uyabona nje ukuthi abanakekelwa njengabantu baseZimbabwe. Hhayi most yes baningi, but indlela vele abathithwa ngakhona asiyo ndlela e-right. I-South Africa into eyenzakala lapha iyayenza ukuthi next time kudala lesini ezayo kube nempilo ngaso zibe right phakathi kwabantwana abazokhula, ngoba kuzobe sokukhangela le ndlela bona abakhuliswa ngakhona, bese siyathola ukuthi akusoze kusahlaliswana kahle phambili.
Ncube uMongameli Cyril Ramaphosa usanda ukuphuma egcekeni esithi akasekeli abe Operation Dudula, uphinde njalo wabakhuthaza ukuthi bathiyane ngomkhuba wokuhlukumeza abadabuka kwamanye amazwe. Njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe osehlala kwele South Africa, ukubona njani lokho okusanda ukushiwa nguMongameli?
Ukuthi ekhulume kanjalo asikwazi. Ukhuluma ukukhulumile ukuthi khona yena akalusekeli, and uhlala ekukhuluma kudala lento yasuka. So ukukhuluma ekhuluma ngomlomo akukuthi ukuthi khona into leyana uyizindile, which means into engamanje namhlanje bahambile base Durban sibabona bese Durban njengamanje. So ukuthi uyakhuluma kodwa into le abayistop, which means ukukhuluma kwakhe yikumbambatha kuphela, siko ukuthi umuntu oyabe ekhuluma uyambambatha nje kuphela ukuthi khona abantu bengacabanga ukuthi yena isekela. Ile siqiniseko esingakanani kube kuthiwa sekukhitshwe i-operating noma sebethethe labo abantu bedudula kwabotha noma kube kuthiwa kwayenziwa ama-meeting kukhulunywe nabo kubonakala ukuthi kuba nesisombululo esiphuma sisiyaphi, kunokuthi khona abantu labe beqhubeka besenza into le kodwa yena la eqhubeka esithi hayi mina ngiyisekele kodwa kungena action ayithathayo. Ngoba njengamanje so into ebuhlungu ukuthi kuyalahleka imiphefumulo yabantu, labo bantu labo ayisongxenye ingxenye lowo muntu asosigebenga eda isigebenga noma sosigebenga sikwazi thina.
Lo muntu uMongameli Ncube osakhulayo oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, limuze xoxa lapho lo Mike Obe weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuzwa okugqugqela abeZimbabwe kanye nokwenzakala empini yokuhlaselwa kwele Ukraine neRussia. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asedolobheni eleNew York abika ukubana asethole umuntu oyedwa ongaba lolwazi lwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu esitimeleni emzini weBrooklyn lapho kulimele khona abantu abedlula amashumi amabili, kodwa akula othe wabotshelwa leli cala. Amapolisa la athi uFrank R. James oleminyaka engamashumi ayisithupha lambili 62 ulolwazi ngokwenzakeleyo. UMongameli Joe Biden wele Melika lokhu eqinisa udaba lakhe lokuchothoza ele Russia esithi ukuhlasela kukamongameli Vladimir Putin kwele Ukraine akuchiyananga ngitsho nakancane lokudala umbhuqazwe kulelo lizwe ebantwini abangahlomanga. Ele Melika likhangelele ukwengeza uncedo lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $750 million yokuncedisa kwele Ukraine. Usiba lukhulu wesabelo seOklahoma uGovernor Kevin Stitt khonapha eMelika usayine umthetho ngolwesibili owenza kube yikwephula umthetho umuntu ongahlinza owesifazane ekhipha isisu ngaphandle kokuba nxa ukuzithwala kwakhe owesifazane lowo kungabangela ukubana alahlekelwe yimpilo. ngaphansi kwalomthetho ukuthi ukubana udokotela ozakwenza lokho lowesifazane ukhitshwa isisu bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezilukhulu zamadola $100,000 lokuhlala ejele kweminyaka elishumi. Lo mthetho uzaqala ukusebenza phakathi kwawonalo umnyaka ngaphandle kokuba nxa uthe waphikiswa yemithethwandaba. Abashayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla, ama-truck drivers bakwele Mexico, bavale ibholoho elikhulu ele-Reynosa International Bridge ucelele emngceleni welemelika bekhonona ngokuthi usibalukhulu wesigaba seTexas, uGovernor Greg Abbott, wethule isinqumo sokuthi kusetshwe ngokuqinileyo izimota zonke ezingena kwelemelika zivela kule Mexico. U-Abbott uthi wenza lokhu ngezizathu eziphansi kwemizamo yakhe yokuvimba ukungena kwezidakamizwa ezivela kwele Mexico kanye nokungeniswa kwabathunjiweyo bezothengiswa emelika phansi komkhuba omubi owe-human trafficking. Esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ohlala esigabeni ese-Indiana khonapha eMelika. Unkosikazi Ncube ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni lasenkundleni yebulenjini eyeZoom. Yena-ke utshele iStudio 7 ukubana baqalisa bebalutshwana, bebani kuphela, kodwa kathesi sebebaningi abangena ekuseni nsuku zonke ecingweni bekhuleka beyabelana ilizwi kanye lokwenza izifundo ezeBhayibheli.
I-prayer line leyi ebizwa kuthiwa yi-Under His Wings yaqaliswa ngabomama abangu-4 e-diaspora. Siyahlangana lezinhlupho zama-immigration zama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyabe ivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena beseSouth Africa, abanye beseFilipines, abanye baseJamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hatha beZimbabwe kuphela. Sesifisa nokuyibiza ukuthi sithi international line because silama countries like o-Kenya, o-Malawi, o-Zambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi prayer line,
sifike lapha imithado yethu yaba phakathi kwezilingi ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuxhasa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesilahlekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nxa sengiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting skills.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi in fact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathi kuyakushiwo single mother. Izilungu-single mother abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la, abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela iy'ndlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ukubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infekthi ngiyabafazi yokuthi sathane singabafazi. Ngasokwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ngasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe-prayer line ahamba njani.
Useni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathela 7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu osheya ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. siya imbala kinda uwone bese si discuss ukuthi kuyini sithatha ama lessons imthandazo once a quarter siyenza i prayer night nga ukuna ukwazi ukuthi kwenzakala ni prayer night kuyona le isabatha ntambama siya besile prayer night vuya uzojoina ngena uzozwa every quarter siyahlangana senze i whole night prayer kunengi okwenziwayo siya besikhuleka senza kuzumu nga ukwanisa ukuya kuzumu you can join so kuyona le isabatha siya besilayo i prayer night mbengi kasithumayeli siyakhuleka kakhulu injongo ye prayer night
u all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani
siqalisa ngo 10 siqede ngama 4 am isikhathi esiningi siyiplana sithi siyaqeda ngama 4 ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo 6 and khonapho uyathi siqeda ngo 6 ucabanga ukuthi hayi njengoba namhla besile prayer night engxenye abantu abasoze bangene kweka 6 uzabona abantu sebengene nje ku prayer futhi ka 6 sisiwami abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela la bantu abalokukholwa abakhala kumlimi uthi indawoni sesibona amatestimoni ayesabekayo imizi yakhiwe bhedi yapiyela yamiswa abantu akade bengakhulumisani uyazi kunomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abade ubuye wakhulekela ibona imithandazo emangalisayo abantu abagulayo basukube bayahamba abanye bayakhulekela kwenziwa amapeya like almost a month now khulekela kuphela abagulayo every night omama abakulindawo imithandazo yabo mina iyangimangalisa ama-testimony esiwezwa ngabantu abanye abantu bayathi kabathule zi engani akula muntu kuphela layini uze umuntu kuphela sephuma sesithi hayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kujehova uxhaswa ngomama abathi nabe sithi ngiyakukhulekela baqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhubele omunye umuntu sikhulekela into nye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupha kungathiwa sikhulekela abagulayo senze i-pass a button 12-hour prayer omama bayangena basayine ukuthi ngizakhuleka ngo-7 ngizakhuleka ngo-8 nawe uthatha u-7 ungaqeda u-7 zofika ku-8 suqhubela lwana ongena ngo-8 umbize umfonele likhulele liphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nathi bambisana ngokwakomlimi i-prayer line leyi ilama isigqoqela ama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwamasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke sinama-Roman Catholic sinama-Methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimi oyedwa
unkosikazi sisancube isizalwane seZimbabwe esesihlala i-Indiana khonapha eMelika sixoxa laye ecingweni ese-Indiana singeke ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe-crisis in Zimbabwe coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzekala kubo esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxelo nkosikazi sisasibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakhola esikrestu ecingweni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo mfakisithi sijeremaya ngisithi nasidibaneni njalo ngowafika sisithi kusasa ekuseni abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakoko.
ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.